siyazi ukuthi udubo olukhulu kakhulu kwele Zimbabwe kathesi ludubo lwamadola olwemali ukuthi ayitholakali. Le yindlela uhulumende weBritain ayitholileyo engani ecatshileyo ukuthi ingacatshanga eyokuthi angenise amadola kwele Zimbabwe. Okho kuzayenza ukuthi njengoba luludubo olukhangelwa ngabantu abaningi, singathi sesifika esikhathini sokhetho imali sitholakala lasemabhenki, uhulumende lowu ulakho ukuthathi ikwenza kwakhe. Sesenza kuhle indaba zomkhonomi into esifanakazinezo kodwa sazi ukuthi hhayi akusikho into ekhona nje isikwelede esifakwa phezu kukazulu weZimbabwe lesi esingakhanyeki ukuthi singaphumelela njani, ngoba vele imali kayinikwa amabhizinisi azimele yodwa nxa kuyukuthi ilizwe umumo wezombuso okawumanga kuhle ngoba imali engaswelakala. Uhulumende weBrithani uyakwazi mpela mpela ukuthi lanxa amankampani lawa azaphiwa leyo mali sithi kumbe ngaseduze kakhulu nabopresident Mnangagwa angayidlalisa leyo mali, imali leyo izabuya ithini? Izabuya icelwe uhulumende weZimbabwe ngesikhathi esizayo ngendlela yokuthi ngaphi isuke kuhulumende. Uhulumende lwaso uzayenze nje ayiphumise ayiqondise kwamankampani uzayiqondisa ngohulumende. Ngiyazi ukuthi lolu ludubo lwabantu beZimbabwe ayisilo dubo lukahulumende weBritain.
NgesiNgisi singathi sizabona uhulumende kaMnangagwa esebenzisa imali le njengepropaganda coup. Seziqhenya setshela abantu ukuthi nguye oyilethileyo limali lanxa ingaye esikhwameni sakhe.
Ye, mpela mpela njalo ikakhulu impumela yakho ikhona pha ekuthini nxa kungeniswe i-100 million kumkhonomi weZimbabwe amabhanga yikho buye ngamabhanga ngale ndlela efana leStandard Chartered asazayenelisa manje kunika abantu izimali nxa bezothatha izimali zawo ebhenki. Ngoba abantu beZimbabwe bethule nzima ngalolo dawa lezimali ngalolo lungane luye lethisa kancane. Uhulumende sukathi hayi phela mina into esengilungiselwe ludaba olukhulu ngoba ludaba oluncane lwemali ungathola umuntu okunika imali yama-USD ngaphandle liyalungiseka uvuka kukusasa. Yiyo le nto engitshoyo ukuthi uhulumende okhona uzayisebenzisa kala lo bengakhulumanga izakhanya ingani into yangukhona iyenziwe nguhulumende. Uhulumende kusho ukuthi usephathe kuhle intambo zaphezulu lezomkhonomi kanti aya kutshengisa ukuthi awusuke kutshengise lutho. Konke lokho kuzenza nje ukuthi uhulumende weBritain ancedise upresident Mnangagwa ukuthi aphumelele kukhetho.